nelidaka ukuthi siphume logwalo nabantu abadlanga nabantwana into eqakathekile kakhulu ngoba kuzabalula uma abantu abedlwangula bangahamba ezibhedlela bayekhanya ukuthi badlwanguliwe bese sithatha-ke umboni lothole esibhedlela siyefaka ku-database nale kuba lula kuyabokho umuntu wangikhona ngoba nxa kuwukuthi uhambele into ayayenzayo uyabezile khona ku-database ngoba kathesi iningi labo ngababotshwanga baphandle ukuthi bedlwangule abantwana.
Ephalamende kulesikhathi lapho okwaphuma imbiko yokubana sokufakwe imali eceleni ekhangelane lalo msebenzi kwaphelela ngaphi?
Hayi, kwaphelela emoyeni, kukhanya ngazane uhulumende wezani umsebenzi wakhe ukuthi lingakhala ngodaba oluhlukuluza abantu ezweni abambise ukukwenza ukuthi balalise abantu enkodo yokuthi basitshele amanga ukuthi bazakwenza uludo ukuthi balungise lelo daba ugcina uphelela emoyeni kungaphumanga udaba olunjalo olukhuluma ngokonakala khonokho isikhathi abaqalisa khona ukuthi baqalise ukusiqambela amanga. So ngethemba ukuthi kwakuliyindlela nje yokuthi sithule kube senzakazani kule nto ezakwenziwa kodwa kungenalutho.
Abanye bathi akusoze kusize ukuphuma loluhlu lolo, bathi okungasiza ikuthi amadale imithethwandaba ijezise kalukhuni abantu abadlwengulayo. Uthini wena ngalumbono?
Ngivumelana labo yonke indaba yayo ukuthi abajezise njalo angivumelanindaba ayiqika kunkakukatisi kuphathisa ngokuthi umntwana omedlwanguliwe ahluleke ukuthi abekwazi ukuthi udlwangulwe njani. Kuba lula kuthatha ingcekeza yomuntu lo odlwangula umntwana sihambise kuluhlu lolu ku-database leyo sikhangele ukuthi ingcekeza leyo yake yaba khona yini. Kube lula ukuthi siyembopha lowo muntu kungavele selithesi lobufakazi okuvele buhlezi bukhona esinakho ibhepi yakhe ukuthi sekhangele ukuthi ngeke yini okwenzileyo. So mina isifiso sami sibili njalo isicelo sami sokuthi ngakuvule uluhlu lonalolu kuzasiphathisa kakhulu ayikhona ndijana njalo kuzasinceda ama-cases lapha amapholisa asehlule ukuthi babuphe leyo madlwangula ngoba ngathi sithethe ibhepi zabo kungachaka ku-database kuba lukuthi sibalandele nxa kuwukuthi sabeza bafaka vele ku-database le. Amazwe amaningi bayakusebenzisa khonokho sinasesekhatshana ngoba iningi lamazwe bandise ukuthi babuphe abantu abadlwangulayo besebenzisa leyo-database.